uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi e-Afrika awe-SADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo ingcishi kwezombusazwe umnumzana Mathondiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki
wonke amazwe alomlando kuhlangothi lwe-SADC ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ngozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo kuthiwa ngama Islamist extremist so kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje we-SADC ngoba kusukungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxibaza qhelisa ukuhlasela amazwe e-SADC so iZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamukilayo
okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezomnotho umnumzana wasimba kuthera
njengelizwe elilomngcwele le-Mozambique ngibona njengani iZimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona e-Mozambique kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali khathesi eyokuthi ingenelwe militarily kakhulu ku-Mozambique ngoba khathesi ilizwe liyahawula asilamali eyokuthi silungise izibhedlela asilamali eyokuthi sibhadale amatitshala so ngibona njengani ukuthi singenele militarily ku-empi yona le e-Mozambique uzasihlupha
umnumzana Pride Mkono ocubungula ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo osemozambiki
ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisise indaba zohlakela ezenzakala eprovinsi yeCabo Delgado eMozambique lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique njalo iMozambique kulapho kuvela khona i-oil yethu yeningi esebenza ezimoteni ivela eBeira so kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela longahlalisani kahle eMozambique sizabona ama-pipeline i-pipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle njalo iZimbabwe ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakelo solufuke eMozambique
umnumzana Bata Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole Zipra uthi inkokeli ye-SADC ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-islam kulumhlubulo
ye sibili kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhe kanye lawo ngoba abadlozi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-islamists kuyafanana le-Boko Haram i-ISIS kodwa-ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha e-Southern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo yibo-ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu ngabe siyabuswa kuhle emazweni lapha ngabe kakulazimpi
engithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwiswa kwama-terrorist lawa kwele Mozambique uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadalwa ngabahlamuki besi-islam abedlulisa amalawulo hathi kwele Mozambique kuphela kodwa le mazweni angomakhelwane yikho ethethe inyathelo lokuthi umongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze athanelisise ukuthi linganciswa ngayiphi indlela ngimele isidoseziniseharare ngumnumzana Zindlovu.